ukhanisa zidala udabuka emzimuni ekwanda zange wazalela entumbane kobulawayo ngomnyaka ka-1982 ungomunye wabalithumi lane abanqintisa ukhetho lokudinga kumele ekwanda central edalela ephalamende unkala uthi ukhethe ibandla lezaphu ngoba kuyile belilandelwa ngumdeni wakhe
ngizalwa endlini kalazarus nkala labohlunyaza okunjalo kwesinye isikhathi bekuyinto enzima lanxa ubufuna ukuthi ungene kupolitiki abadala kuye ukuthi bahamba ngaleyo ndlela abahamba ngayo besifa ngepolitiki kodwa-ke intshiseko yokuthi siqhubekele phambili lo msebenzi abawuqalayo wona lo wezaphu yilo wenza ukuthi ngize ngigcine ngithi hhayi sengiyindoda lami sengilowami umuzi sengingalithatha-ke sengingasithatha isikhathi sokuthi lami ngiye ngimele abantu bakithi ngoba kathi bahamelwa mbani
unkala uthi ukhathazekile ngokungathuthuki kwedolobho legwanda esithi inkokhelo ezikhona zinenkohlakalo
into ebabuhlungu kimi ukuthi egwanda sibe sitshelwa amanga ukuthi kuthiwe imali kayiphumanga imali ye-constituency development fund engathi i-constituency egwanda ngayikhitshelwa amanga so lokho yikho kwenza ukuthi ngithi mina iyodwa into esiyifunayo sifuna i-development lathi egwanda sifuna ubona imigwaqo sifuna ubona izikolo
unkala uthi usesemutha njalo le mbono ebanzi elakho ukuthuthukisa idolobho legwanda libukeke njengedolobho elithenjiweyo ezansi emandebeleni
i-tourism industry egwanda isuffering igwanda does not look like a provincial capital silama-mines around but sihambe emagodini akubonisa ukuthi kumele ungathi uhamba phezu kwegolide yithi i-gauteng yasezimbabwe ama-mines singeke siwasole kungabe ayayikhipha leyo mali kodwa ama-systems of government ethu akhona awakwenza ukuthi abantu babe lolwazi lokuthi kuphumene kade kungezwayo
ibandla lezaphu lithi lalo likhathazekile ngendlela ikomishini yezokhetho ezimbabwe electoral commission zec ephatha ngayo lolu khetho
izec akulunganga lokhu ekwenzayo and kuningi izinto ezenzayo la kuye nale ndawo sitholile ukuthi kukhona abantu abalezinto okuthiwa ngama-address kodwa kungaso-address okwayibona ngaphi indawo kuyothiwa loli street loli street loli street loli street ukuthi i-address akulanamba akulani loli street loli street izinto zonke lezo ezikhona kuyilokhu zinto i-voters roll esizikhangeleyo sazibona ngendlela abayenza ngayo basuke balandelane kakhulu le government kanti bona kumele babe independent
unkala uzancintisana labanye abalithumi ukhetho lokudinga ozamela igwanda central edalele ephalamende kusenzalo izec sithumele uzulu imbiko yama-test messages imazisa lapho kumele ayivotela khona ngimele istudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-albert ncube.